white voter education. Abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana ba-register ngoba sikhathesi sikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane laba kobulawa ezi-12 angagcina ehlile inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine ku-10 kube-9 ama-constituencies okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edale lephalamende. So kuqakathekile ukubana despite ukubana isizanbes kumbe i-MPC kumbe i-RP kumbe yiphi nje iphathi zapla igoqele kwaphana sonke siphume phandle siyoncengabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota kwenzela ukubana ose kulokuthi siqinele ama-constituency kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhanyile ukubana ama-voters maningi. Kuyafana lezindaba indaba yase-county bangale mina ma ngiyikhangele iyodwa isikwanisa ubana indimele i-constituency iyodwa ikhishwe luveze igobala ne-constituency ikhanti bangizimele yodwa iluveze layo izimele yodwa. So singenza njalo sabe sesigene one more constituency sesibe 13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala nxa bengaphuma beyovota nxa bengasukubangaba bayovota
sesibuya kuwe mnumzana Chirowodza. Alilangxaki yini sike sakhuluma lo mnumzana Mafesithi mamalunga MDC yabotshwa nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabile udaba lolu ngokuthi i-team kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyorejista nala ambalo kesabalo kwethuselwa amapholisa indaba zokuzezipholisaanandlela ukuthi ihlale yethu yonke emalomji besibona abantu bevakashelwa amapholisa bona laba bethise bebatshele ukuthi hhayi alimelangi hlale. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankasa kuzaphanjaniswa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu kathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi lapha ungavunyelwa ukwenza imihlangano ukuqela lathi isinje sinikuzakuleziti bekungela mihlangano esiyenzayo besingabutanisa abantu ngenxa ebhubhane olwe-COVID savala namahofisi. So ngesanye isikhathi ngiyabona wonke umuntu vele ebenjani ebengenelisa ubana approve kodwa ngemva kokurelanswa kwe-lockdown kathesi sokuvunyelwa ama-gathering asika-50 abantu ngibona ngantu sokungahambeka kusebenzeke ngendlela efaneleyo. Akukhethile ubana ungayiphathi lathi sinje izanupevu besingavunyelwa ukwenza imihlangano naleyo.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolixhasa liyakubona yini lakhona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokhu bebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlela ezanupevu nakhona apha kobulawayo kuyatholakala kwenzakala sibishi kunabantu belade behamba besona besebenzisa ibizo eliphathi besenza ukuganga besaa ngephathi kodwa iphathi yona ingamelanga khonoko. So sesiqhazile ukubana sibe siba winter off sibatiba abantu babanani abanjalo siba expose because ukuthibona bakhambile bathi hawu noko sicaa ukuthi bona into le yisida kambe hayi asosida ngabantu bade beyihlukumeza bephakathi besizainto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwo ngumnumzana Chuma?
Hayi abezanu vele labana phela ngabantwana benkosi ngabantwana bakamnumzana Mnangagwa lapho kabau bengabotshwa kana nje ama-decision abajo abantu abaye-MDC abathi bona basuke ku-MDC behamba kuzanu ekhwekhwe kana nje ukuthi beyamalungu ayizanupief kodwa bebaningi kwedlula 200 akula muntu obotshiweyo. Abe-MDC bengahlana noma bengu-5 kathe sikule kule ndaba le-chief yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotshiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above 50 abantu nxabe baningi kwedlulisi lapha kobulawayo abantu sebediseke kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela umuntu oseke wabonwa kodwa amapholisa azamile ukuthi bamise inhlangano. So engakutsho ukuthi nxa ngithayisa umsebenzi onalowo ukuthi sikhankase ukuthi abantu behambe beyerejista ukuvota, kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapholisa ayabe esiphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitshengisa ukuthi basekele ibandla lezami.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke, siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke. Kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni ngendaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagqekezile endini yami bona laba abantu abasekendalaezamp bayathatha iy'mpahla zami ezi-MDC. Kuthiwa kumangalisi nxa kusuka zomhlangano bekwezi impahla zeu ngazi ukuthi zobe zimpahla ezitese ngodlami